Ano na kawande?
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Namukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 13 kuLwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
esingakhangela ukuthi uThabubani Masara asikwazi ukuthi uye ngaphi ukuthi wathathwa ngobani and bamthatheleni
zamphezulu winile election iyamifunane ekujumbeni abantu
ibandla lesi-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo umnumzana Thafumane Masaya yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi
leyo bona sokukhulunywa ngayo nge-RTGS imali ongeke uyigcine ukuthi ma ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhange ngizothenga ngayo ngomparakazi imali ephephukayo
Izisebenzi zikahulumende zamukela ngemibono ehlukeneyo indlela umqhatshi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus kuyonale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla lesi-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo umnumzana Thafumane Masaya. Yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Leli bandla lithi umnumzana Masaya ongumfundisi uthunjwe ngabantu abakade behamba ngemota yelunga lebandla lezanu PF. Umnumzana Scott Sakhuphwanya eMavuku ngomgqibelo sehluleke ukukhuluma lomnumzana Sakhuphwanya phezu kwalolu daba. Omunye othunjwe lomnumzana Masaya, umnumzana Jeffrey Carlos, utholakale eShamva. Ukunsukwana ezedluleyo, kuthunjwe ilunga le-CCC elimela abatsha edalela ePhalamende, umnumzana Thakutswa Ngatsiwore, ngabantu ababehlome ngombhobho wohlobo lo-AK-47. Lanamuhla kula muntu osebotshiwe phezu kwalolu daba lanxa nje bebikwa besazakala. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla se-CCC eMelika umnumzana Thembu Muringayi ngalolu daba.
Indaba lezi ziyasibuyisela emuva njengabantu beZimbabwe esingakhangela ukuthi uThabubani Masara asikwazi ukuthi uye ngaphi ukuthi wathathwa ngobani and bamthatheleni in a peaceful country enjengeyethu. Ukuthi ma mina xabana ngendaba ze-politics yikho sebethunja abantu. Sabona futhi uNkatsiwore ethathwa the other week bamchiya elimele somewhere along the road. Hayi, into leyo kumele abantu beZimbabwe bonke sihlale phansi sibone ukuthi singawuhambisa njani ngoba sezwa uNangagwa esithi yena uba uMnangagwa esithi yena they are the police, they are the CIO, they are the soldiers, they are the judges, they are everything. So mabe everything kumele bebe le responsibility ngoba siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe they are entitled to a freedom of association, a freedom of political dispensation. Ma mina ngirepresenta i-CCC, wena urepresenta iZANU. That is no reason ukuthi unyamalale or ukuthi abantu bekuthunje ngendaba yokuthi uxabana ngabantu ngendaba zepolitics ngoba sibantu banye anyway. We come from the same people. So khonoko kubuhlungu ngoba siyakwazi ukuthi uita idzamara lakates asikwazi ukuthi wayanga. Siyakwazi ukuthi konke lokho kusikhumbuza ngendaba zegugrawundi abantu babejikelwe ebhalagwe lamanye ama-mines angakaqedakali lakates. So into le sithi abantu bona leba abamthathileyo ukuthi hhayi bafowethu shiyanani lakho lokho. Ilanga lizaphuma one day konke kuvezwe lokho. And wena ma usetshenziswa ukuthi uthunje abanye, hayi ilanga lakho lawe lizafika. I-election yaphela mhla ka-23, iZANU ayiwinanga. Lokho abakuyenzayo ukukwethisela abantu, betshaya abantu sezwa egudu ivikele iphelileyo. Kuthiwa kutshaya ukwalimazwa abantu over 19. Sithi why abantu bahamba bayalwela inkululeko le-freedom eZimbabwe. So hayi lokho kuyesabisa.
Lilethemba lokuthi uzatholakala yini uMasaya njalo amapholisa abophe labo abamthumbileyo.
Ukuthi iZimbabwe government iza sinceda ngokubopha bana laba abantu abalokhe betshaya abantu, bebulala abantu, belimaza abantu angiboni. So kumelele ukuthi abantu sonke beZimbabwe sihlale phansi sibe le way forward, ngoba sibona ukuthi izanu isihlulekile ukubusa elethu ilizwe leZimbabwe. Lakathesi sesihlekwa ngabantu beSouth Africa besithi siyanuka amakhwapha. Hayi, asibambaneni Zimbabweans, sikhiphe izano le lomnangagwabo.
Lo ngumnumzana Tim Murengayi, isiphathamandla se-CCC eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule, yena olanduleyo ukuthi ibandla lakhe lilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-CCC.
Angiboni ukuthi izanu PF yabikwenzelani khonapho. Njengoba siphuma nje ekhethweni, izanu PF iwinile i-election. Iyabifunane ekuthumbeni abantu. Angiboni ukuthi imisebenzi eyenziwa izanu PF le. Le imisebenzi efana le yakuqala mhlawumbe. Liyana yalabana abantu okuthiwa hey ubaba cha abanye banjani yonke into enjani kungani izinto nje zifuna ukuthi zingcolise uhulumende weZimbabwe kusenziwa nje ngabomu kodwa ke ayi asikuchiyene ezandleni zamapolisa bacubungule bephumele ukuthi kathi sibili ukuyikho sibili yikuphi ikuthi nje mina ngibona ngani wona amapolisa alokuyethisa kakhulu entweni lezi ngabe kuthiwa kaye kethisi ngabe amele sebenze kuphume sibili impumelelo etshengisayo ukuthi ba ukuthi lokhu kwenziwe ngubani ukuze kungahlali kusenziwa izinto zokuthi kugcine kungcoliswa izanu PF kungcoliswa uhulumende wayo ngezinto ezenziwa mhlawumbe ngabomu akulandelelwe kuphume sibili ukuthi kanti imisebenze nale emibi kangaka iyenziwa ngobani kanti yona izanu PF njengoba ngisitsho ngkomo ukuthi sesiphume ekhethweni iyabe ifuna ukuthi yenzeni ngakhona izuzane ngakho khona ukuthi kuthiwa abantu banye bayacatshiswa nxa iyabe kuthiwa kucatshangelwe ukuthi iye kwenzayo inambondi ambondiza no PF kwenzayo lo mbona kule sandla esithile isandla sokuganga singabe sikhona isekutheni singcolise uhulumende wezanu PF
kunsukwana ezedluleyo baba Gawule sibone ukuthunjwa elinye njalo ilunga le Triple C umnumzana Dakudzwa Ngaziwore olilunga ledale lephalamende ethunjwa ngabantu abahlome ngama AK-47 kodwa lalamhla lokho akula muntu osebotshiwe. Amapolisa singathi ayawenza yini umsebenzi lapha kumbe njengokutsho kwe-Triple C akula lutho alwenzayo ngoba le imisebenzi yabezomvikela abakahulumende i-State Security.
Mina into engingayitsho ukuthi into le yayiqala eZimbabwe ukuthi yenzakale elizweni leli isenziwa ezinye zakhona izinto sezithe zacutshungula zatholakala ukuthi zenziwa ngabomo kusenzelwa ukungcolisa uhulumende wezanu PF. Kodwa kungasenani into engingayiletha mina engayinika umlando ibandla lezanu PF lohulumende ukuthi kabazame ukuthi kathesi bacubungulisise kuhle indaba zenezi zokuthiwa abantu bathunjiwe abantu bathunjiwe. Kubonakala ukuthi ngubani okwenzayo khonoko isandla senesi sitholakale ngale isandla sakhona singatholakala sijeziswe ngendlela ebalulekile kakhulu ngoba isandla lesi silokuganga ukuganga kwakhona kuyikuthi singcolisa yena uhulumende wezanu PF isandla lesi isandla esingcolisayo akulandingeke ukutshona kuthunjwa abantu la even lokhetho nxa kwathiwa kwakulungiselela ukhetho ukuthi umbete ukhetho seludlulile izanu PF iwinile election so abantu babethunjelwa ukuthi kwenze njani akuyukuthi kulokuganga okwenzakala kule sandla silokuganga phakathi sisenzele ukuthi kungcolise uhulumende wezanu PF akudingakale kutholakale ama-State Security Agents kakudingele amapholisa akudinge khonoko bakuthole bese kujeziswa labo abayenza khonoko.
Lowe ngumnumzana Believe Gawule ilunga lezanu PF obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Izisebenzi zikahulumende zemukele ngembono ehlukeneyo indlela umqhashi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus ezaphiwa lezinduna lezinye inkokheli zomdabu kuyo nale inyanga lelandelayo. Isiphathamandla senhlanganiso yezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonus. yebo kambe ibonus le ikunye kabili ukuthi oqala abasebenzi bonke bazathola i 50% ingxenye yebonus yabo ngoNovember kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisemba. Lokho kube indlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli. Owokuqala ivele yona imali eholwayo iphansi. Kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezelela isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singaza ke sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi. Kanti ke maziphiwe lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusiko kwethu singake siyakusola ngoba labo bengabantu okumele bathole ukuphila elizweni elivele liphakathi kwenkinga ngezomnotho.
Lo umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sehlanganiso yezimtha elwela amalungelo ababalisi. Siphinde saxoxa lo umnumzana Themba Kuyemoyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Yena othi ngabe imali le e-bonus bayiphiwa kanye kulokuthi bebe beqetshunelwa.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus leyo, ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi, enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sukubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubudget abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi, imali engiyitholileyo yileyo, iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS, imali ongeke uyigcine ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo kusiyafika kumpalakazi, imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima, zivele kazikhohle. Zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka, uhulumende abe seziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, useze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibonus. Singathi linyathelo elihleleli yini nxa ulingavumelani lakho konke lokho. Lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu bekuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu iningi kule yezisebenzi. Indaba sisithi iningi bayayithola imali yabo iyisigaqa. Sikukhangela kukabili okuyizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa. Amakhosi omdabu lo msebenzi wabo abawenzayo esiwuhloniphayo esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lo umnumzana Themba Kuyemoyo isiphathamandla se-ARTUZ inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni. Iphephandaba le-The Chronicle lithi iqembu lesizwe lama-Warriors lifikile lamuhla ekuseni eRwanda lapho elamukelwe izisebenzi zesigodlo seZimbabwe lalabo abahamba phambi kwabo ngeviki edluleyo. Iqembu leli liza kuba liseKigali ukuze kufike kusasa lingakayi eButare lapho elizadlala khona kumncintiswano we-2026 FIFA World Cup. Lincikelana leleRwanda mhlaka 15, leleNigeria mhlaka 19 kuyonale inyanga. Iphephandaba le-The Herald lithi eleZimbabwe likhangelelwe ukuthuthukisa inzuzo etholwa kokwenjiwa emigodini yelizwe okugoqela i-ion le-lithium ngesilinganiso esingamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25% ukwabala amanye amazwe. Singakangeni esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibuthole Israel lithi lizaphathisa ukuhlenga abantwana esibhedlela esikhulu seGaza eseAlshifa lapho osokulengxabangxoza ngesikhathi imvi phakathi kwele Israel leHamas iqhubeka. Isikhulumeli sebuthole Israel uMnumzana Daniel Hakari uthe isibhedlela lesi asihlaselwanga njalo abantu bayangena bephume kuso. Uthe abasebenza isibhedlela kusasa bazakhalaza ukuthi abantwana behlengwe besiwe kwesinye esiphephileyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo uGolding Dube owayengumdlali weqembu amaZulu uthi abaqeqeshi bakulezi insuku balomlando wokufundisa abadlali abasakhulayo ukuziphatha ngendlela eqondileyo kulomsebenzi. Intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDube uthi kuqakathekile ukuba abaqeqeshi babe lobudlelwano labazali kanye lababalisi babadlali abasebenza labo ukuze abadlali labo bengatholi ithuba lokuba yizigilamkhuba.
Thina kumele coach singafundeli ukufundisa umdlali ukukontrola ibhola nokuphasa, siphinde sibafundise ngempilo okuthiwa ngama life skills angithi. And then sikhona lapho nga ukhocha ama juniors kuqhakathekile ukuthona ube uvisitor umntwana lapha hlala khona, uvisitor umntwana lapha afunda khona, ngoba konoko kokuthathu kungakuhlanganisa kuyancedisa ukuthi ube wasithi umntwana lowo kuyini akwenzayo if ungalaye wena coach, if engibo abazali bathini, if abazali umntwana engekho esasesikolo yabesikolo bathini, and then singakuhlanganisa khona kokuthathu singanqoba lento yama drugs.
Udube uthi udubo lwezidakamizwa seludale kuba izinga lomncintiswano phakathi kwabadlali liyehle lingasafani lakudala.
Ngesikhathi sisadlala thina ayi competition yayinkulu kakhulu, ngoba ngiyakhumbula kwesinye isikhathi ngake ngahamba kuma juniors Highlanders kubhabha, ngafika hey ngathola sibili lami ngayithuka ngingakali khaba ibhola, yikho ngagcina sengisiya kumdala ama juniors ayengaka Ernest Maphepha onguye wasishiyayo. Kodwa i competition yakuqala yayinzima sibili, because ngesikhathi nisadlala kwakulabo Ronald Sibanda, uNkosana Gumbo, oMercedes Sibanda, okuyilat Khumalo. Kodwa lapho engangikhona ku amaZulu lami ngangicomfortable, because I was captain for that team until I handed it to Ferdinand Machindalo before I went to South Africa.
Udube owaziwa ngegama elokusoma elithi Yellow udlale waphinda njalo waqeqetsha emazweni abalisa eZimbabwe, South Africa, Lesotho kanye leSwaziland. Njalo uthi abadlali bakweZimbabwe baletalenta elimangalisayo.
Thina lapha eZimbabwe italenti ikhona, into esibulalayo ngama facilities, ngoba ngale uzathubuka i facility ivele ibe iadvantage kulabo abatrainayo. Thina sithi sibuya lapha sitrena lapho kungalatshani, sebe sidlala egroundini esiyibiza sithi kusesikwakweni. Kodwa hayi eZimbabwe kule talent, yikho uthola iSouth Africa nga ibuya ku national team iya struggling. Kodwa iZimbabwe ngoba yiyo ebambe iPSL yakuphi yase South Africa.
Udube odlalela amaqembu aseZimbabwe abalisayele emthala, elephinda mzala, elehunyani kanye lelemazulu. Wele South Africa odlalela amaqembu abalisayele Rainbow Stars kanye lele Avondale Athletic. Uthethe umhlala phansi ngo-2003 ngemva kokulimala idolo lapho ahle aqala khona ukuqeqetsha, njalo usebenze lamaqembu abalisayele Buccaneers kanye lele Njube Sundowns phambilini ukuyasebenza elizwe leSwaziland, eLesotho kanye laseSouth Africa. Uphenduke eZimbabwe ngo-2018 lapho asebenze khona lamaqembu abalisayele Haumine kanye leBulawayo City. Kulezi nsuku uqeqetsha iqembu leTalent Vision elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji uphinde waxoxa lo wayedlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints, eleBulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga. Yena othi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakoBulawayo njengalokho okwakusenzakala kudala.
Ngothi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqemba koBulawayo ebisehlukanisa abantu uthole amalunga yomndeni engaphani umlomo, ekanti labangani labo bengaphenisani.
Idebe yakudala sokuthela njengadlali yayilenda so umaphepha nxa yabuye lethi maphepha yabuye ezobhambisa igore ground lanje. Lahle libe kwazi zobasokelahlile. Inengo kusenzakala ekuthanele ngomatrosen futhi kwenziwani amabhawuse eChayana. Asuntaswa yikhole debe. Bona idebe yakatheza kuselandeni. Uyabona amabhawu ebuye ekhawula ngamanye amabhawu. Into nasasingayiva ongavunyelwa vele ukuthi uma kwangani uma ngali sibonela nga e-erini ngambona evini ukuthi lethi dumisanduru ma esekuthaneni evini utshoroma engapha When I'm doing it, but the brothers, I'm not popping them some in a school. Miss
Ulunga Kale, the Lake Kumbulabasakula, Zimbabwe Saints in Jalo, 22, Balu, the Lake Kumbulabakulu, Momyaga, 2005, Lapaba, Lalaba, Betenju, Abakala, Konam Sevenzi, Utibulo, Butiabang, and Gibo, Labanga, and Bamchabu, Uba, Sajalai, Pola, was in Alapezulu, Baku, and Ababa Sola, Uba Inda, by Kete, with the Lake Kumbulis, Zimbabwe Saints.
Ikeriame, Ababutum, Mang, Landabangan, Babanga Tan, Umbulanga, and the Saints, which I was in the show now, but anything I hear, support them now. I was happy with the list of our sense because I'm not cool in a cold. But now, since the license was always sold, I'm going to interview for now. I'm going to like who I'm going to know. I'm going to be under 18 because I'm going to be first team. So I'm coming out of my zone. I'm going to be a lender. I'm going to be a sense. I'm going to be a die. I'm going to be a people in the love sense.
Ulunga, Kubega, Watting, Escati, Sajala, Berung, Yokolula, Udala, Lamakum, Babalisa, Highlanders, Ganyle, Dynamos, Mobile, Labalandi, Labanengi, Quota, Babi. Misana lawo njalo kunyazahlala ukukhwabitha ukuba ugcine idlala encintisana lomdlala emthanda kakhulu ngesikhathi esasengumfanyana
leya mngani ufisa vele ukuthi lami nxa idlala ibe njengayo so Richard Choruma, who leads Richard Choruma, while I'm playing for Highlanders. These are Double Y Express. Richard Choruma, his attitude, his playing game, even in the field. All one of the Richard Wise Nagel, my Italian.
I'm going to visit even saying I should not die. Yamba would like a Arsenal, Ganyle Cosmos, Utete Umtala Pans in 2011 is a Kachuan company near Kota, Kogila Palo, K7's a corner. He may list to the 7 Goblawayo, Nimucho Zephyr. Janji.
Okwamanje ke sizwe imbono ethunyelwa ngabalaleli be Studio 7.
Ndingilele basakaza mbunye nabalandeli. Azifundo zonke indaba. Ngilombuzo lapha. Uchabangu ngiyamuzwa mina ngiyadideka ngingedwa. Uchabangu lo kulabantu abamlandelayo abe TCC. Kulabamphikayo. Kodwa mangithi ngiyabheka mina ngedwa. Uchabangulo is a snake, inyoka is a black mamba lo, umbulali lo. Why yena ema quote a winner kodwa engazi ukuthi ngaphela uChamisa uyampika kodwa utshela ungwe triple C. Why ema quote a winner engabuzwa umbuzo engawoshwa kodwa abantu baxotshiswa ngaUchabangulo. Badala vulana amehlo manje. Thina sifuna umbuso ongcolileyo manje olamanyala manje. UChabangu mayeza akaze kahle but engazi engesizani phakathi. Asifuna umbuso wedot. Siyacela bandla. Ulwa vela siyali sazokulwa osife masifa because uchaba ungaze ngombuso wezalo woza ngombuso oclean obala nje hayi onesizana phakathi siyacela nkosi yami
uchona njani ntunga hayi tena siyachona lonke nje basebenzi le studio 7 siyalibingelela hayi lisenzela umsebenzi kabuhle bani kakhulu kakhulu liyasichasela wonke livumbula lo ngaphansi kwamathebuli kodwa ntunga mina into endanisayo ukuthethisa abantu hayi ukuthethisa bakini njengalabo abantu begoli ntunga mili abantu begoli kakula le nto eyodwa abayikhuluma yezwakalayo ababuyi bazevota okwabo bama ngokuthethisa lokudemonstrate begida khonale e-South Africa hayi njengabantu abethu laba base-South Africa kabawumane balo muntu phansi abala le nto yabo ekhulunywayo iqondeyo ngitsho Ez umti abantu abakuthi ukukonkord uyanineka alizevota madoda ikhulume lehlilekile lokuthi laba lethethisa abantu abavotile hake buyile zevota vele alilancedo futhi into engiyibona la khona ngapha egola kulanto elilayo abalezinto zabo anti siyabazi abalezinto zabo babuya bezevota bayenza njani bayeze lina lemakhaya ndeshi ukuthi lakini vele kalini Ngoma loko lithethisa likhona ngapha. Ayisini lodwa silabo yathi abantwana abanjengane siyigwisa yabo vele siyabona ukuthi egoli licatshile.
Salibonani, salibonani kuStudio 7 balaleli labasakazi. Eyi, thina sesikhathele bantu. Sikhathele ngezano silapha. Sikhathele sibulaye khona ukukhathela okuncane. Njengelani lo uchaba ngozenza uchaba ngwamanga lo. Kake sixolile bakithi. Kake sixolile uchaba ngalo. Inamela akho ukudlayo kake kele ukuhlupha nabo labantu bethu be-CCC. Kake siyekethi nabantu be-CCC sike sizame sikuzamayo. Kade nohlaselana lathi kangaka yini udlani ukukhulu khona ngaphezanini yakhe. Kake sixolile. kade kake suke lapho bakithi ake lisikhiphele yena nalo uchaba ngolo lisikhiphele yena sibili ngomusa kaNkulunkulu kake suke lapho kuyeke ukuthi ebeloke sihlupha thina umanelani kade umuntu okhuleyo ngakho umanelani uvelene kade uzamani kahle kahle yaza sikwazi ukuthi uzamani lochaba ngakhona lo
Studio 7 sabona ya bengajabula ama audio ami ngafuna angikho ngendaba yabomfukeni nabo Chabango nginendaba yokuthi abantu sebe concentrate entweni yokuthi Chabango Mfukeni ba sicela likhiphizalo into esiphezwayo iyo le nto le abantu bengavali indaba esiphezwayo befaka indaba engekhoyo nje sicela nisiqhubekeni ngendaba esiphezwayo le ndaba le izovala indaba le okumele siyenze ukuthi sikhiphizane esihlalweni please guys siyahlupheka ngomayele party cela nisenzele njalo ke nikhipheni indaba zabo Mfukeni wathwathi lisixolele ngalokho ngiyabonga
hey salibona salibona ku studio 7 hayi thina sikhona siphilile hayi lezi izomfana lo usengezu lo hayi into le thina sesiyibonile ukuthi yaphi vele sebefuna ukudilizana i-3PC yethu le so thina sesizimisele ukuthi abayidilize ma beyidilize abayidilize kusasemanje masitsha sibabonise ukuthi usengezo kala sapoti sazi ukuthi uzosapotwa mbani uruchamisa ma etshintshe igama ma bengamudla ukuthi setshintsha le gama atshintshe kusasespidi yikho esesikumele sikhona kugrawund la sikhona sifuna ukubona ukuthi lawo ma-supporters kasengezo uzowathathaphi uyagcina ngokudiliza ibandla kuphela akula muntu ozamsupporta thina singababachamisa ahambe efela le ekudeni alidilize lelo bandla ngokuthengwa kwakhe right thina singababachamisa noma engakabi noma ibandla lingadilika avuse elinye siyasaloku silandela yena
Studio 7, Studio 7, siyabingelela abasakazi bonke siyabingelela bakithi sicela abantu beke besihloniphe belungise nje into ezi-right belungise into zihambe kahle ezimbabwe zihambe hayi kudonselana ukuthi omunye udonse uChabango udonse yale ubulala izimbabwe uChabango ngoba ngani thina kade sesiyenze abantu sebedingile ukuthi bona bafuna ukuthi beyenzeni kungani ungubana hato wena before kungakavotwa walungisisa indaba lezi sokuvotiwa amavoti la sifuna ukuwathengisela iZANU-PF iZANU-PF asiyifuni eBulawayo asiyifuni totale koBulawayo babulala abazali bethu ngegugrawundi mina ngiphuma ePlumtree kogwamagwama laba bantu basiqeda ngegugrawundi asiyifuni eZANU-PF Studio 7 ngicela ukuthi into ikilozeni yami uyibale oChabango beyizwe saphela thina saphelelwa ngabazali manje siyahlupheka eGoli ngendaba yeGoli siyatyiswa ngendaba zabo manje bayasihlupha futhi
Salibonani Studio 7 nabalaleli ngihlanhla lo sevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ngaseSouth Africa athi nasigeze siyanuka amakhwapha kodwa basihlolela shem phezu kwamazwe wonke la lapha eSouth Africa kulamanyasa lamandawo lamachangane bekhetha thina abaZimbabwe ukuthi asigezi ngoba balalathi amaZimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu beSouth Africa sicela besihloniphe bakithi basabasweli bangathini nje sawonke bafuna konke bazabekhathele bafuna ukukhathalela phezu kwethu hhayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziyo lapho omunye yabe engagezi mebheka kuyisimo yabe ngazenzi ama-perfumes lawo konke ama-rolons yafaka phezu kwamanyasa lakhona lamandawo amachangane aze basikwatisa kabi shem basikwatisa okuzwayo siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi
Studio 7 ivuka njani i-Progressive Zimbabwean Foundation i-organization registered esebenza ngokusemthethweni ngamayouth aseZimbabwe asehlangene abona kungcono ukuthi bahlangane balwise umbuso wezigebenga umbuso weZANU-PF
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ngizaphinda inombolo njalo +1 202 465 0318 Lawe ungathumela umbono wakho ukuze siwusakaze emoyeni Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele ebesihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi ilunga laleli bandla elithunjwe ekuthange lilokhe lingakabonakali. Izisebenzi zikahulumende zamukela ngembono ehlukeneyo indlela uhulumende athi uzaziholisa ngayo imali ye-bonus kuyo nale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.